So we see card descendaba ku VOA indebele.
Yikudivana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 4 kumfumfu 2021 igama ngontungamili nkomo. Nanzi ezihamba phambili.
Kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu be-health ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani.
Kubhubhe abantu ababili ne-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Uzibusiso Mhabahaba Mkhwanazi, lo munye okuthiwa nguPrince Chuma naye olilunga lebandla, lo munye owama-residents abasalela e-County Park.
Kubotshwe amalunga eMthwakazi Republic Party koBulawayo.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayicabani lamanye ama-opposition political parties.
Ibandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa leZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamachumi amathathu lanhlanu 35 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe i-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isithupha 4,627. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amathathu 131,129. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,738. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,970. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezintathu 3,111,885. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebesedlula izigidi ezimbili 2,312,337. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube sambuza ukuthi unjani umumo kulumango.
Okwakhathesi kusathulisile, kuyazwakala lapha lalaphana kwezinye izindawo, but edolobheni laseGwanda okwakhathesi hayi asikabi lesahlakalo esecorona esesibonakele. Kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu be-health ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani. Kukhanya kuncedisile sibili kakhulu, namapholisa ancedile sibili ngoba ayicine esezama ukuthi ngempela abantu balandela umthetho wokuvikela i-corona ukuthi ingaba affect i-social distancing lokugqoka ama-mask lokungakuthani. Kukhanya hayi kuncedakele sibili okwakhathesi kuthulisile. Kungaba kuhle sibili ukuthi amajawunda nxa engakulandela lokhu hayi singaphepha kulesi sifo lesi.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa umkhuhlane lo usumemetheka ezikolo, khona ngapho eGwanda kunjani?
Hayi awukabi lakho umbiko oveza ukuthi umkhuhlane lo susuke wahlasela. Esikunanzeleleyo i-Ministry of Education ihleya kufaka sobala ukuthi abantwana babe balutshwane emaklasini. Okwamaviki okuqala okwavulwa ngayo izikolo abantwana bahle bayenziwa ingxenye yokuqala ibingena ngomvulo ingxenye yesibili izingena ngolesibili kodwa ngokuya kwesikhathi kwevikena le njalo ephelileyo iminister of education icine engezelela inamba yama teacher ose ukuchuthi bonke abantwana sebekwanisa ukufunda normal ngendlela eqondileyo loba nje abanye bengena ekuseni abanye bengena emini loba nje ama hours sikuyaba malutshwane ngasakwani 8 hours siba nganeno kodwa sokusiba ngcono ngoba abantwana sebehamba esikolo nsuku zonke esikuthembayo ukuthi ngekhaya abazali bazancedisa ababalisi ekwenzela abantwana bayenelise ukupractice i-social distancing liyana lokuhlala begqoka ama mask kodwa bayakhuthaza njalo futhi ezikolo ukuthi bakwenze lokho enthemba ukuthi hayi kungasiza abantwana bake bathole imfundo ngendlela eqondileyo
Iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ungathi bayazilandela ngendlela yini abantu kumbe sebekhohliwe njengoba usithi unganeno kulezi nsuku
ngendlela ukukhanya ngayo ukudeda kwawo kuveza ukulandela ngendlela abantu abe health abachasisa ngayo kusuke kwanceda abantu kukanti futhi lamapholisa hayi laba abayehlisa ama mask bagqoke ngaphansi kwezilevu hayi babathatha sibili bahambe labo befinda ama 2000 okuyikho sekwenza abantu abaningi bayenelise ukuthi bawulandele ngendlela eyiyo and okunye okukhulu engunanzelelayo iCovid 19 isuke yathatha abantu ababesaziwa egwanda kakhulu abantu bebebazi kakhulu ngezinyanga lezi ezidlulileyo khonokhana kusuke wahlanyela uvalo ebantwini abaningi bakwenza bananzelela ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo uyabulala khona lokhana kodwa kube yisifundo esibe sibi sisihle kulabo abaseliyo kodwa kulabo abathethwe kube into embi kakhulu kodwa kulabo abaseliyo kube yisifundo kibo abafunde ngendlela ezwisa ubuhlungu ngoba abanye abantu bebesuke bachona kodwa abasuke besazi basuke bananzelele ukuthi ngempela lo mkhuhlane uyathatha aso mkhuhlane okuxekela kodwa esekunanzelelayo kathesi labantu ukuthi bahambe ezindaweni okubuthanwa khona singazani ukudedile singanene komfula akusafani nakuqala abebekwenza babebuthana khona abantu uthole nje ngazani ngo 1980 esivela thathi lizwe abantu ngendlela ababebuthana ngayo kodwa okunye okusuka ngazani kuya didanisa ingqondo kuyikhanya kulabanye nje ababhodayo emakhaya behlangana abantu sezazama ukuthi sikuzisisise kakahle ukuthi ngabanjani laba abantu okhanya bephonga ubuthana buthana sithemba ukuthi amapolice aza kulandelela bawunanzelela ukuthi ibaphi laba abantu ababuthanayo ngoba siyezwa kuthiwa ababuthana asika kuboni kodwa siyezwa ukuthi bakhona abanye abayabiza imihlangano babuthane bebabaningi enthemba ukuthi kuzalandelelwa kulungise lwakho futhi
Umnumzana Molvin Dube ngwenhlanganiso yeGwanda Residence Association. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi kulamalunga alo abotshiweyo kobulawayo izolo kulandela umhlangano wezakhamizi obuhlaziya udaba lwenkampani evela eHarare ebikwa iphiwe umsebenzi wokwakha ikliniki elokitshini leCountry Park. Leli bandla lisola ukansila walindawo umnumzana Kidwele Mujuru yena olilunga lezanu PF lisithi nguye obuyela amapolisa abophe abantu laba sicoxele umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo
bekulomhlangano obubizwe ngukansila weCountry Park uKidwele Mujuru mayelana le kampani leyi eqhathe yabantu ivela eHarare okuthiwa yi-manifest company ukuzokwakha iclinic eCountry Park. Actually i-company leyi iyo ephiwe itender yokuthi yakheke leyi iclinic kwasokusenza ukuthi amalunga ethu la resident association yemthwakazi basebe raiser iflag red flag ukuthi kuzothatha njani company evele eHarare khona kobulawayo kulama construction companies labantu abangasebenziyo okubangela ukuthi uKidwell Njuru abize umhlangano namhlanje eCouty Park emini ngo-1 abahlali beCouty Park ba attenda lo mhlangano including lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party umhlangano ke waphela kuhle uKidwell layivuma ukuthi hayi kube impambaniso ukuthi unikwe ikampani yaseHarare ithenda abantu baselechithekana kuthe ngemva kokuchithekana kwabantu wahamba uKidwell Mjuru wayabuya ke uthwa esehamba ngemota eyihonda ngicabanga ukuthi yombala oluhlaza phakathi kwayo limota kanye bese thwela amapolisa labanye akade bengikho ku uniform waqalisa ke ukukhombela amajaha uzivusiso mhabahaba mkhwanazi lo munye okuthiwa ngu Prince Chuma laye olilunga lebandla lo munye owama residents abasalela eCouty Park baqalisa ukubagijimisa khonapho wasokuqhamuka lamapolisa agqoka ama uniform aqalisa ke ukubabopha okubangele ukuthi bashaye u Prince Chuma kakhulu amapolisa lawa labanye akade bezibiza ngokuthi bangama-veterans e-ZANU-PF.
Lifuna luphathwe njani udaba lokwakhiwa kwale clinic?
Kuyinto enhle ukuthi isigaba seCouty Park sithole iclinic. Kodwa kuyinto embi ukuthi abazoyakha iclinic leyi babuye bevela eHarare beyikampani yaseHarare. Khona kulamakampani akobulawayo abantu bakobulawayo abalama construction companies properly registered ukuthi ngabe babuya bethiwe ithenda lowo babuye beqhatshe futhi abantwana baseCouty Park. Ngoba esikuchoyi ukuthi the same company must plow back to the same community by employing the dwellers of that community. Ngalesi isigameko ngisithi ukuthi abantu okumele baqhatshwe ngabantu abayinzalwe eCouty Park abafana abathona behlezi bengelamsebenzi. YiZANU PF government yathi campaigner ngo-2018 yathi izocreate 2 million jobs. Kwenzakala njani ukuthi imisebenzi yakobulawayo abahlali bakobulawayo bengasayiphiwa kodwa iphiwe abantu baseHarare?
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party uKansila Kidwell Mjuru yena okulandule ukuthi nguye obangele ukubotshwa kwamalunga aleli bandla. Umsakazo lo wehlulekile ukukhuluma lamapolisa kobulawayo ngalolu daba. Kodwa uMjuru ukufakazile laye ukuthi ngempela abotshiwe amalunga emthwakazi. Ivandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa lebandla elibusayo eleZANU PF. Leli bandla lethule amazwi la kulandela ukukhulumisana kubi phakathi kwalo leMthwakazi Republic Party. Nango umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayiqabani lamanye ama opposition political parties. Ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of conscience, lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima iZANU yasihlukuluza, iZANU yasibulalela abantu. Kodwa ke mahlabezulu asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana leZANU PF. loko inhlamba ngoba EMDC Alliance ayilagazi ezandleni njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama objectives ethu lokuthi simeleni hayi kuvunyelwe. Siyaxolisa uma sikhuluma okunye okungayisikho, kodwa injongo yethu sifuna ukubindana lezanu sibambene njengama opposition, hayi ukuthi enye opposition sidonselane sokhanya ngani sesibindana sodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ibandla leMDC liphezu komkhankaso wokuthi ukhetho luka-2023 lungenziwa nxa kungakaguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwe-Environmental Management Agency solumangalele umasipala wakoBulawayo phezu kokwehluleka kwakhe ukulahla kuhle ingcekeza eNkozi Mine. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amakolitshi ukuthi aphume lenhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulungisa impahla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Hayi ngiyabazi abantu bezanu bayakhala madoda ngamasanshini. Bayakhala mpela kubuhlungu kibo. Kodwa ke bona ngo-1981 bathatha amafembu aseHarare ukuthi abantu basemathebheleleni bengakhona ukuphefumula. Abantu basemathebheleleni abasebenzi. Uma bephuma ngaphandle kwelizwe besiyadinga imisebenzi bayaqhatshazwa. Abantu basempumalanga emabhodagedi bababhadalisa imali abanganazo. Kuyindlela abayiplanayo ukuthi abantu basemathebheleni bangakhona ukuphila impilo engcono efana neyabo. Imangali bekhala ngamasanshini bengaziboni bona ukuthi bafakela amaNdebele amasanshini emathebheleleni. Kuyafanana lokhu. Uma belifuna ukuthi kulungiswe kabalungise nabo abamabhuda abawenze emaNdebeleni. Ngibona ngathi kuyafanana lokhu. Ungaboni omunye umuntu ukuthi mubi, wena ungaziboni ububi bakho. Abalungise nabo kufanani.
Ivuka njani balaleli beStudio 7, abafakazi bakaStudio 7. Ngisithi sibangalizwe ngena uncintise ekhetheni. Ngena bengakubambezeli, siyakuvotela sibangalizwe ubukhosi ngoba ngobangakini. Ubukhosi ngobangakini sibangalizwe. Sinje sizwe sijabula kakhulu ukuthi usibangalizwe uyangena encintise ekhetheni. Siyakuvotela sibangalizwe. Kuya ngapha eTsholotsho siyakudinga sibangalizwe, siyakuvotela. Ngena ubuqhawe ngobakini, inkosi ngeyakini, ubuqhawe ngobakho. Ngena sibangalizwe, sizwe sijabula thina ukuthi hayi ayizaphi nxa silo sibangalizwe sayivotela. Sathiyana ledoti ye-MDC leyo esebethethe bakhathesi bafaka Myonzora. Mna nditshela iqiniso, uChamisa Myonzora zanu into wani lokhu.
Salibonani zizalwane zeZimbabwe. Mina nginje ngibuhlungu ngephathi kaMqondisi Vuma Varanda, the wamruzi mkuru moyo. Abalandeli bakhe bahlala lokhu behlambaza ubaba uMafa. Kumbe kabakwazi ukuthi uMafa uhlekela iMDC hatshi izani. izanu ngiya yabusa eZimbabwe kusukela ngo 1980 kufikela namuhla kodwa bona abala abazitholi buthongo ukufuna ukuhlambaza iMDC Alliance ukuthi ulaka lwabo ngelwane hayi kwaziwa yibo kodwa ngifuna ukubatshela ukuthi ubaba uNkomo kazanga abandlulule mhlobo be-elabo u-Ambrose Mutimiri obasta magwizi Josiah Chinamano Joseph Musikabana bonke laba ngamashona kodwa mizanga usuku olodwa uNkomo ebahlambaza nje kungihlambaza ukuyenza ubaba umafa ngoba usekela iphathi ekhokhelwa ngumnumzamo uChamisa besithi ngeyamashona iZimbabwe kayisilo lizwe labandlululo ukwenza khona khonokhu kuyasitshengisa lobuntu benu ukuthi noma kuyikuthi iyaphiwa ichance yokuthi libuse ilizwe liyabe lulalo ubandlululo iZimbabwe kayisoze yakunywa ngathakathi lokho yikuthi sihlale lokhu siyekuchidzana ngiyabonga.
Bonani basakazi abalaleli besitudio 7 ufika iqiniso lo okhulumayo ekulubane esigodini sasijabhiwa eGhana. Ayebo siyayizwa indaba ehluka ngu-Emerson lo mnankakho ukuthi umnotho waseZimbabwe uyakhula. Angazi noma umnotho waseZimbabwe uma ukhula ukhula egumeni lakhe emzini wakhe ngoba nje umnotho waseZimbabwe asikuboni ukukhula thina. Ukhula kanjani umnotho usebenzisa imali yakwamanye amazwe? Uyokhula kanjani umnotho abantu baseZimbabwe is about 98% ayisebenzi and then abantu bonke abaseZimbabwe basesigangeni abantu bonke abaseZimbabwe basemazweni angaphandle etshela abantu ukuthi umnotho uyakhula nalana ukuze ehlise kuye ku-level 2 iwuthi wehlisele nje ukuthi i-trade fair iyathi idlula le ndawo ye-trade fair uyabisela futhi ku-level 4 aqala afaka ama-sanctions aqala enzini enzini azisakshine yena kodwa engathi umnotho weZimbabwe uyakhula. Umnotho weZimbabwe ukhula kuphi? Evale imoto zabantu ukuthi zilayishe abantu wavula uzubukho yedwa abantu bayaminyana lapho kuzubukho kodwa ithi umnotho weZimbabwe uyakhula. Bangaki abantu abalahlekelwe ngumsebenzi lapho emotweni lapho ematekisini? Kunowindi, kunodriver, kune-owner, bonke labo abantu banabantwana. Umntaka wendu usaphotwa ngani? Umntaka driver usaphotwa ngani? Umntwana leyo owner leyo usaphotwa ngani? Kuzoba nomuntu okumele agibele leyo moto aye emsebenzini engasayi emsebenzini oro ayethengisa engasayi kuyathengisa ukuyazisebenza. Bangaki abantu umnangagwa lapho obabulele?
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibingelela olibingelelayo ngisiselani komadlambuzi ngokuhlala seJohannesburg. Nde ngilalela inkulumo kamnankagwa uma ethi ivision yakhe ibhive ukuthi 2030 indlala ebeseyiqedile ezweni laseZimbabwe. Nithe ma ngilalela inkulumo lena yangizwisa usizi ukuthi njengokuba abantu baseZimbabwe besihlupheke almost 40 years under umbuso kaMgabe, i-strategy sokubusa ngesandla sensimbi ukuxosha ama-investors ezweni, kwaxosha ama-companies amaningi, kwaphela imisebenzi, kwase kuthi la ama-companies akhona abangabo bona i-government, bona laba basembusweni. Manje uma ngilalela lona othi yena 2013 indlala yabe seyiqedile, ngabona ukuthi uqinisile ukuthi indlala izabe iqedile. And ukuphela kwendlala ukuthi kube kungasekho bantu abazobulawa yindlala. Manje uma ngibheka labantu abakhona ezweni laseZimbabwe since uMgabe busa ngisanda sensimbi kuze kuzofika lapha yena uMnankagwa take over waqinisa worse phezu kwalokhu kade kungokukaMgabe, abantu baqhubeka besifa ngendlala worse. Kuyabonisa ukuthi 2030 abantu abayabe sebefile So indlala yabingasekho ngokubana abantu babulawa indlala babenge bengasekho babe sebefe bonke yiso istrategy sakhe ivision yakhe umna ngakho azama ukuyiveza ebantwini mayithi khona 2030 indlala yabeyiqedile. Kuyabeyiqedile usho kahle ngokubana abantu ababebulawa indlala babe sebefe bonke baphela.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentatheli e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi kulabakhokheli bamazwe kanye labake baba ngabakhokheli abangamashumi amathathu lanhlanu abafihle inoto yabo emazweni afana leSwitzerland. Abakhokheli laba baqoqela umongameli wele Kenya, umnumzana Uhuru Kenyatta, uVladimir Putin wele Russia labanye. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi abasekeli bakamongameli wele Tunisia batshengisele esitaladeni izolo beveza usekelo lwabo phezu kokuchithwa kwedale lephalamende okwenziwe ngumongameli. Singene kudaba lweMelika. Isithombe sika George Floyd esibazwe ngensimbi esizanda kufakwa egcekeni leUnion Square edolobheni leNew York sithelwe ipenda eluhlaza ngomuntu ongaziwayo osadingwa ngamapolisa izolo. Ngokwesibili ukuthi isithombe lesi siphathwe kubi ngalindlela. UFloyd ngowesilisa onsundu obulawe lipholisa elimhlophe nyakenye ngokumnyathezela entanyeni ngedolo waze waphela umoya. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Isithombe sika George Floyd sikhathaze abaningi esithi khona thina in America the blue family. I-blue family ngabantu abangamapolisa, firefighters, labanye ama-volunteers for ama-auxiliary police officers lapha. So ungoba akwenza i-case ka George Floyd is a sign that ekadenganta isiqamula intambo from slavery. Ngoba siyakwazi ukuthi i-prison industrial system, amapolisa le American judicial system vele amapolisa are their frontline workers. Ukuthi yibo abaletha abantu to go into the prison system and then perpetuate izinto ezingathiwa singakhuluma nge the 13th Amendment eyayinika ama-slaves freedoms. But singabona ukuthi abantu abamnyama lapha in America lokhe belwisa ukuthi bebe lezinto ze freedom of wealth, freedom of choice, freedom of anything. So ngibona isithombe lesi sirepresenta ukuthi this is the beginning of a new age and removing the old chains of slavery.
Abenze lokhu ubona ngani ngabantu abanjani?
Abantu ababhadlaze or abadestroye or ukufaka ipenda on George Floyd's tombi ngabantu who are still living in the past. Lapha sidila nge-racism between abantu abamnyama labantu abamhlophe and all the other races. So siyabona ukuthi i-ism is continuing around the world in different stages. Ubuphongu zondana singakwazi ukuthi why we hate each other. So ngiyabona ukuthi abantu abayenze khonoko, they are still to be educated ngendaba zokuthi sibanye.
Umnumzana Tim Moringai uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa leZANU-PF. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30 yimi uNtungamile Nkomo.